sangana zisobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Bathandwa benkosi, sibongeke isipho sempilo uba singene kulolu suku kungakhathalekile ukuthi sikhonona sikhala ngani, kodwa okukhulu kakhulu yikuthi usasiphile isipho sokuphila ukuze sihlangane sabelane leli lizwi lanamhlanje lapho esabala khona ku-Exodus 14 ngesikhathi sesihlukana siqale kuverse 14. Angisoze ngiyibale-ke, abafuna ukubala bangabala u-Exodus 18 sisiya kuma ku-16. Ngithanda ukuthi-ke namhlanje sikhumbuzane ngamandla kaNkulunkulu nxa sikhona phakathi kwezinkinga nencindezi eziningi, siswela konke esifisa ukubana sibe lakho, ngobana yilowo lalowo muntu empilweni yakhe nxa ephila ulamaphupho awaphuphayo ngempilo yakhe. Abazali baphupha ukubana abantu ababo ababazeleyo babe ngabantu abaqotho abaqondileyo abazabagcina njengoba nje kuthiwa ukuzala ikuzelula amathambo. Kodwa abanye-ke abazali endaweni belulwe lawo mathambo bayephulwa lawo mathambo ngabantwana ababazeleyo. Labantu abahleli ezigabeni lezigodini ezithiyeneyo nxa bekhangele phakathi komphakathi bayaphosa iliso babone ukuthi kambe ngubani ongasisiza kuleyi ndawo. Babe sebekhetha lowo bamkhethayo ukubana abe nguye obakhokhelayo ukwenzela ukubana uhambo lwabo lwempilo yasemhlabeni lube lula. Namhlanje ngithanda ukuthi ngithi-ke mina amafishane, uNkulunkulu-ke ingxaki zonke lezi kakutho ukuthi kaziboni kazazi, uzikhangele ngoba yena kacwayizi kalali kozeli. UNkulunkulu-ke labantu hamba abayisrayeli besuka eGibhithe beseKhenani, bona babecabanga ukuthi njengoba uNkulunkulu enguNkulunkulu uzabanika amaphiko bandize nje bangazi bangena phakathi kwenkinga. UNkulunkulu akasebenzi njalo ngombono wami. UNkulunkulu uyavuma ukubana singene phakathi kobunzima obumangalisayo, kodwa bese sithi phakathi kwabo bonke lobu bunzima ukhona yena uyasilwela, thina sithule sime ngokukholwa lokuthandaza kuye. Njengoba uMose esitsho uverse 14, uJehova uza kunilwela lina lithule lime ngokholo ngokumethemba uJehova ngoba yena akalali. Engitsho ukuthi abantwana bakwa-Israyeli besuka eGibhithe ngazothathe into le okuthiwa yi-map. Ukhangele ukuthi iGibhithe ingaphi, ukhangele ukubana iKhenani nePalestine ingaphi, uyakuthula kule nkalakatha olwandle okuthiwa lulwandle olubomvu. UNkulunkulu kazange alomise lona lolo lwandle olubomvu okwakumele abantwana bakwa-Israyeli badabule phakathi kwalo. Izikepe zazingekho, babengasoze benele mhlawumbe, kanti le mpi kaFaro yayisiza amahashi labo bonke ukubana bababambe bababulale babuyisele ekugcineni. Bafika-ke ekhunjini lolwandle olubomvu bathi ngu, baswela ukubana kuzahamba njani. Zihlobo zenkosi ezithandekayo, ngomunye lomunye wethu silaso isikhathi lapho esilandelwa khona yibuhlungu, yizitha zinkinga njengoba silazo. Akukhathaleki ukuthi inkinga bani, ibunzima bani, kodwa kuyasilandela ukuthi ibandezele ekhoneni. Abantwana bakwa-Israyeli sebefikile ekhunjini lolwandle olubomvu, uNkulunkulu wenza izimanga zihlobo ezithandekayo. Kuthi wathi kuMose, phakamisa induku yakho wehlukanisa amanzi, abantwana bakwa-Israyeli bachabe emhlabathini owomileyo. UNkulunkulu uyakwenzela isimanga namhlanje ungakholwa kuye ngokholo olufana nalolu uMose alwenzayo lokuphakamisa induku. Uchapha abantu bamangala ukuthi uphume njani enkingeni njalo. Asikhuleke Thixo ezimanga simangalise empilweni zethu kuzukela thi zikhathi zonke. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamili Nkomo.